Umuyi u-Alderman Mpofu ubhubhe eseleminyaka engamashumi ayisithupha lasikhombisa i-67 esibhedlela sempilo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wezinso. Ubeselesikhathi eside esebenza kukhansili yakoBulawayo ekubandla le-MDC Alliance elilunga leBulawayo Provincial Committee. Umgcinisihlalo wekomiti yabo Alderman umnumzana Phineas Ndlovu uchasisa ukuba uMpofu wayengumuntu onjani.
Umuzi kaAmen ubungumuzi wabantu, ube ngumuntu othanda umbuthano, angahlalahlala ezibone sedinga abantu, selungisa ukudla, selungiseni abantu bahambe khona phana. Laze neze ezompolompolo zombangazwe zibe senzelwe endlini kaAmen khona phana. Ube umuntu okhululekile, kubuye ekhansilini, hayi wayengumavula kuvaliwe. Wayekhuluma intando yakhe, angathi into le kayifuni. Ungaphikelela lingazwanani, awuza kudingela amanxusa. Uza kudingela amanxusa sibili, imbono wakho bawudilize uphele ucina ungekho.
Umnumzana Deli Ndlovu u-Alderman wenkulumane uthi uMpofu ubemele iqiniso engavumeli inkohlakalo.
Indoda ebithanda idolobho lakoBulawayo kakhulu, ebifisa ukuthi idolobho lakoBulawayo lithuthukiswe, indoda eyayithanda ukuthi konke okukhulumayo kube liqiniso, indoda esithi kayifuni izinto zamanga, yona into zamanga kayingeni, indoda ebinganyeyi, ebingakhekhelezi umuntu, ebesithi nxa into iyisola ithi lokho ngiyakusola. Ngoba yakhumbuna besithi umonda nxa ukhansile mina ngikhona ukhansile, kodwa lokho kwenzakala angivumelani lakho, i-corruption asiyiliseni ma-Alderman. So indoda ebifisa ukuthi abantu bonke besebenze ndawonye.
Unkosazana Thabita Khumalo uthi ibandla le-MDC Alliance lilahlekelwe ngokubhubha kukaMpofu.
Thina njengebandla le-MDC Alliance likhokhelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa, silahlekelwe okunzima ntolelapawa u-Amin wayeqonde njengomgwaqo ohamba nawo. Mina ngiyisakhamizi lami esesosicala, u-Amin nguye umuntu wokuqala ukuthi senze i-resident association esosicala. Ongena sikhathi abesasuka ngonamanzi u-Amin khona. Namhlanje amagetsi ahamba, amanzi ayathuthuma, u-Amin kasekho kukhansile.
Umnumzana Ephraim Ncube omunye njalo wabo Alderman ukhala ngokuthi akulanzuzo abayitholayo kukhansili yakoBulawayo.
Ipension esilazo yizo zona eze-industry lapho engake ngasebenza khona. Khathesi ngihlezi angila plan ukuthi angilayo simple plan yokuthi i-surviving yami ayithokele. Abantwana bami bathwala nzima, ngidla nzima, ngiphile nzima konke. Even i-rent ngithwala nzima. Kodwa ke besithi engxenye kungangena amakhansila amatsha engxenye izinto zizatshintsha. Sibona ngakutshintshe kumbe kuyinxa yokuthi kubobulawa ngamakwazi, akutshintshi lutho vele.
U-Alderman Amen Mpofu wakhethwa ukuba ngukhansila ka-Ward 2 ngomnyaka ka-2003, waphinda njalo wabuyela kuleso sihlalo ngo-2008 kusiya ku-2013. Ubemele ikhansili kunhlangothi ezehlukeneyo ezigoqela i-Local Authorities Pension Fund Board of Trustees ngo-2003 kusiya ku-2004, iBulawayo Metropolitan Province Development Committee ngo-2008 kusiya ku-2009, i-Urban Councils Association of Zimbabwe Committee ngo-2008 kusiya ku-2009, iBulawayo Twinning Committee ngo-2008 kusiya ku-2009, kanye le-Urban Councils Workers Union ngo-2008 kusiya ku-2009. Wakhethwa ukuba ngu-Alderman ngomnyaka ka-2018, uchiye abantwana abane. Inkonzo yokugcina yokuvalelisana lomuyi yenzelwe e-amphitheatre, iqoqwe ngabekhansili yakoBulawayo bendawonye labe-MDC Alliance. Ngemva kwalokhu wasesiyabekwa emathuneni awe-Lady Stanley Cemetery. Ngenyanga kaMabasa, umuyi waxoxa lentatheli zomsakazo owesayithi lapho aveza khona ukuba ulwisana lomkhuhlane wezinso njalo lokuthi useleminyaka elomkhuhlane njalo wechukela. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.